umgabe engathi ebona esele 92 years esebuse 36 years elokhu egcina abantu begeza ukuthi ngubani ozathatha ngemva kwakhe. Now ukulwa kwabo bona ngokwabo ngale yebo kambi kwe-affecta i-economy yelizwe lenhlala kahle yelizwe ngoba kulalutho abalwenzayo ngaphandle kokudlephana. Kodwa-ke asikukhangeleni futhi ngenye indlela. Ngesikhathi sabantwana baka-Israyeli nxa babehlaselwa ngezinye izizwe umlimo wayekwenza ukubana afake khona ngale ku-enemy army ukuthi babe ne-confusion. Bengaba ne-confusion bese besesulwa yimpi yakwa-Israyeli. Bona ngani mina umlimi useyithelile i-confusion kuzani ukwenzela ukuthi abantu beZimbabwe bona bengabambana ngani nxa bedlephana kuza kwenza ukuthi izinto zenzakale lapha eZimbabwe abantu bekhululeke ngoba asidingi ukukhululeka kuphela kumgabe sidinga lokukhululeka kubantu bakhe le-system yakhe yezandla.
Kodwa ukubambana elikhuluma ngakho baba Nkomo kungagcwalisiswa njani ngoba kasikuboni ikakhulu kini lina abakhokheli bezombusazo?
Yiyo-ke inkinga yona leyo mntanami, but ngiyakunanzelela ukuthi yebo kambe kukhona okwenzakalayo ngoba inkulumo engiyizwayo eyenzakalayo ukuthi asibambaneni kupakthi yokhetho lanxa sokungaba late ukuthi siyenze umhlangano omunye kodwa-ke kungenzakala ukuthi sibambaneni ngokubambana kokhetho ukwenzela ukuthi singanyathelani amakhonzi thina esiyithe sifuna ukuthi umgabe lezanu kaphume. So lokho kungakungenzakala kungatsho ukuthi singathi sishiya ku-election ka-president sihambe lo muntu oyedwa